sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when bezizamandla ukuthi you know bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uchiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolisenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kube buhlungu kakhulu kwababalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubahlukuluzile, especially the way asengayo egwazwa ngegelo. Kube buhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had ama lessons with them. We asked for ama counselors in the school, la outside, to give the assistance, especially to ikilasi yakhe, our first form for class, for A1. And then particularly it was a friend yakhe u-Arnold onguye ngathi mina ngifika kusinyo incident ngangifika embambile, so he was still alive way but amehlo eserola esethini u-Arnold embambile ngifake ishedi levesa egqozile zami ku-stop bleeding. Automatized umfana lwana baki but he was mikhansedini izakhamizi, of course they will point a finger bathe esikolo akusela mthetho, but this thing happened out in the community.
Akwenzakalanga besesikolo?
No, it was way out of school emgwaqweni le ACPM. Sebevele sebesiya ngikhaya ngama-5:30.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa?
Kuba lama campaigns like anti-bullying. It's a stand up. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they are once they check my drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, victimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana. So we've tried through ama campaigns, ama group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors have come, baba address our local police, really from time to time. We have a Kuluma Labantuan, the violence, the bullying, the drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kusavunyelwa ukuthi ba discipline kumbe bachaywe angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah, can extend ngoba kathesi can only talk to a child. Kwesikhathi umhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days they are not like abakudala ababesithi into omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abayengenefano of it. Him decide yile kuzoni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy it and of course we've been drawn the road. But I think sibili laphana
liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayatshaya ababalisi babo.
Liyabesaba sanje ungabona umntwana engxenye umkhuzi ubone efake okunye okuyi-resistance. Well, you think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli izindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. ELiZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusu Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi baxhase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi IOM lizongenelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthwe ekade zine-ZEP ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Ethi kubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphaphiswe.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo?
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho ethi kubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke South Africa akade bengenandawo zokutshala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kunezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa esixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, 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 lamlela ntwandwe.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Osekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini okuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephindile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngoFebruary 21. Ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengungaku-advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunja nyana uyabulokhu kuqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana ku-Ward 14 eKwanda South uthi lanxabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethula manange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalini okuqala ikakhulu eGwanda lasebedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza likomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunula amaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane elifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izivi njalo ekunhlanganiso ye-Waste Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-waste picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphile yekho imisebenzi. Kuwaste picking siyahlangana lama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa lokuthethiswa ukuthi nxa usezi-waste picking abanye bakuthatha nje ukuthi ngxenye akugwananga ikhanda mbinjani, kodwa ukuphila siyaphila. khona kunjikuthi bathela imali ezidakiweyo besithuthi njengabe kuyayenza basihlanganisela kulathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi naye besithuthi besithengile ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking njengingathethana lo munye nje kokubophumlane othi laphana ugogo sekemthathela isaka lakhe lamaplastiki ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula ama-beans ethatha kuthathayo sebembona esethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayalo ekhaya unokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwa phana ugogo la emaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbezathingi lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees ingawuvele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayelo ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa kamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo osemdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West Picking vele kule age zonke even ugogo le-20 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke seyinga udobha ama-plastics anti iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesi besithi 39 cents e-KG kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yard 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basika bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yabuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okho nikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basitshela ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo ngesikhathi esinje nithengisa okungaka zeninyanga isiyaphela ubusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizasenda okungaka lami ngisezi yayimathibenza i-Institute of Human Rights ifula ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakuwodwa lokhu dobha ubuthelele la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-West lay my sister sikhalela ukuthi ingelathi bazasikhombela ngomunye umnyaka bathi nampani obusiness umani ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-West lay
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane lamhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lo Chris Gande.
Lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona Buti Gande salibonani balaleli be-Studio 7
ungasitshela ukuthi imbiko
ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho, Butikande. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5, umkhakha osusihlasele kwakhathesi lapha e-Africa, kukhanya ngikhona ufika kodwa kamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza kwe-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakhathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
Ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Africa jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke, angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Africa noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichiyene ngabi? Leminye umkhuhlane othi nxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngaphi siya ngaphi. Ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination, ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono, bengacatshi ngomunye labo ngoba nangizwe becatha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omutsha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngegciwane ubusuzukuza ukuthi kanti kuhamba kanjani, singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenza iminyaka empile edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenza ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona ukunika indololwane uyabona athi hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo, kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edluleleyo. So asiphumelane negcekeni silwisi sithalesi sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jova omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe, nxa sesitshelwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awusozo awuzivikeleke kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho sikwaziyo thina ngemjova, sasijova sisiye esikolo abantwana babejova nxa bezalwa bejove ngezinyanga zabo zizala leminyaka yabo. Nxa bangajova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi imjovo womkhakha lo hayi usuright we
lo ke bekungumnumzana Bani Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesixoxa laye uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe amasingo akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Y ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini, ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seThebethebe. Okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music. Eyokuqala indlela zakho, esibili ukukhuleka, kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi Isilangazelelo Sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatsheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-8511-598. Ngizoyiphinda njalo 062-8511-598. Leyi bengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Eyesibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le yinamba eyasekhaya 0786-427-1211.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo konke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakehlukani izihlobo, nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini, emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu okwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.